soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedwalela eParliamente umnomzana Jacob Mudenda wala ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edwalela eParliamente le-council ngumnomzana Sengezo Cabango.
Yaphuma i-list yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulo lukhetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo.
Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kule South Africa zenelise ukuthola ama-passport elizwe labo bekhona le kwele South Africa lamukelwa ngabanye.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu.
Impi esiqhamuke kwele Israel yesatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe omhlaba kulandela imbiko ethi elimelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina.
Impi leyi ngantu asesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini beniyizo mbenayisizo asakwazi la ngantu sokuliwo kokuhamba la.
Silengxoxo lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma uphathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliamente le-council okwenziwa ngumnumzana Sengezo Cabango. Ibandla le-CCC lithi lona lihambise incwadi kumudenda lisithi uCabango kabamazi njalo kalamandla okuxotsha abantu. Umdenda utshele iStudio 7 ukuthi impela lalolu daba lukhona ezandleni zakhe, kodwa wala ukuveza ukuba wayithola na incwadi yokuthi engaxotshisa amalunga edalela eParliamente alitshumi lanhlanu lamakhansila alitshumi lasikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Okukhona Gande ukuthi sesimzwile uCabango ngezizathu azibethayo ezizona eziyimbangela yokuthi yena-ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nale-CCC ngendlela abaphane ngayo izikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuzwa uCabango sibili into uCabango ayichoyo, into ayikhulumayo, lezizathu azibethayo. Ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe ingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguCabango abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalela uCabango kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uCabango kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigabathile kuParliamente la ku local authority ku council. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulo lukhetho lwedluleyo. kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo ukukhetho lwangaphakathi lonolo, kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho, kwabuya sokulamagama abantu onqabe chwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani uselethi izihlobo zakhe wazozifaka la, uzibani uselethi boyfriend yakhe wazoyifaka la, uzibani uselethi girlfriend yakhe wazoyifaka la. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu. So kusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikhonyayo. Kuyamela ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma ku-local authority kuyamela ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongela gazi lami, linganika umuntu engela uhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabango engiliqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician alengqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuzwa uChabango ekhuluma baningi abantu abamlandelayo uChabango, baningi abantu abamsekelayo uChabango entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yokuthi uma uChabango esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelelo wenhlanganiso, kuzamele ukuthi bonabo bantu okuthweka baphume ezikhundleni ephalamende lakulocal authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyukuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabango into lekayenzanga savuka mpuzana into ayihlalele phansi wayicubungula, engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza le nto ayenzileyo.
Hello-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezizenelisa ukuthola amapasipoti elizwe lazo zikhona le kwele South Africa lamukelwe ngabanye abathi kuzenza impilo ibe nganeno. Kodwa abanye bathi leli nyathelo litshengisa ukuba uhulumende usehlulekile ukubusa ilizwe, usevuma ukuthi izizalwane zelizwe lakhe ziyokuba yiziphepheli kwamanye amazwe angomakhelwane. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu. Njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona e-South Africa ikakhulukazi into zokubanjwa inkunzi kwabantu balahlekela ngama-documents suku zonke, ngoba njalo nxa behamba bengathwalanga ama-passport bahlangana lamapolisa begcine sebeboshwa njalo. Okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu, ukuthi kube ama-chances abe phezulu kakhulu ukuthi balahlekelwe ngama-identifications yabo. So lokho ukuthi abantu okuzabe lula ukuthi behambe baye-aplayela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu. Njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi, okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye eZimbabwe aye-aplayela i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni depende ukuthi lesibona ke lo umsebenzi. Engakusho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi kweneliseke lokho ukuthi kwenzakale, ngoba nxa kukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale, ngoba sisazi ukuthi kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abedinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenzela ukuthi bakwenzele kube successful. Siyakubongela kakhulu lokho inyathelo elithethwe nguhulumende.
Manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le-South Africa, kungakutshengisa yini uhulumende ole sineke?
Nxa uhlezi ngekhaya labantwana ukuthi ngelinanga ovuka ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho, kuyabe kusobala ukuthi kukhona into engahambi kahle, ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali. Kodwa-ke lokhu okwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kungenxa yokugugudeka kakhulu umnotho, njalo lokungatholakali kwemsebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo njoba sazi ukuthi ama demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlambe alinde ukuthi mhlambe uzathola umsebenzi after 5 years noma nini kodwa ama demands empilo ufuna ube nemali lelo langa ngoba nxa sikhangela sinje iningi labo laba abaphumayo iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo balabantwana abalama demands adinga zonke izinto ezifunakalayo on daily basis so nxa sisise khangela uthola ukuthi ama salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama requirements empilo yabo le abafana ukuthi ngabe bayaphila umsuku zonke yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu influx yabantu iphuma elizweni lase Zimbabwe isiya kwamanyamazwe ngomakhelwane noma isiya kwamanyamazwe yafana laphetheya kubongilandi labo melika labo Germany la kwamanyamazwe lapho sesibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele kodwa ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba iregardless noma bengazi behambe kodwa basasebenza esakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando baseselalo kodwa ke ukungabi kahle kwezinto ekakhulukazi kumnotho elizweni yiko kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesiqa esiphezulu kakhulu kanje.
Hello ke ngumnomzana Difa wajabhe Bango Dube ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwelebilitane. Impi esiqhamuke kwele Israel isatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanyamazwe kulandela imbiko ethele Melika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina eziningi. Elemelika lethesa ele Iran icala lokulolonga ibutho le Hamas elihlasele ele Israel ngomgqibelo. Kubikwa sokubhubhe abantu bakwele Israel abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 kwacatsha abangamakhulu ambalwa. Abanye abangabonakaliyo bathunjiwe ngamabutho eHamas. Umsakazo we-CNN ubika ukuba umongameli Joe Biden usethembise ele-Israel ukuthi uncedo luyeza olokuzivikela. Amabutho eHamas aqhubeke ebudubula inhlamvu zohlobo lwama-missiles kwele-Israel izolo ebusuku. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Impi leyi ngantu asesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini beniyizo benayisizo asisakwazi la ngantwa sokuliwo kokuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israeli sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngureferee udala laphana sasi le lamaqemba njengeAmerica le Russia ayo elama invested interest but okakathesi sibona iAmerica is going through a turmoil layo ngepolitical situation yabo labo Donald Trump and umongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine so yikho ngathiwa soku xega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlondlobale ibe yimpi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana iIran layo yetheswa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi iIran vele yahlala ifuna ukuchina le Israel usikisela kudala ikuthi babe ngela izikhali engathiwa zase zaba encedisa bengalwa. But ikathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikhali from Russia le technology yangkhona hayi lapha sokusiba kubi la sibona ngathi ama-rockets e-Hezbollah lawa are they doing extensive damage but sibona la i-Israel ngathi ile Iron Dome eyokuquma some of the potency yama-rockets lama-missile ajikelwayo but lokhu konke is not a good sign ngoba sekade sesibona ngathi impi ye-Ukraine isiphela but sokuqala sokuvuka enye le ePalestine le Israel engathi azazi lokhu China since udala ngathi akathesi sokumela abantu baphonga ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangkhona ngathi azisekho.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izombusazo ube khuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika. Nansi ke ingxoxo esiyenze lesakhamuzi sesibulilima esesihlala kwele Bilitane umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima.
Yeah, inhlelo ezikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima lasemangwe le plum tree ama surrounding. Mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe. Ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona ngizalwa khona endaweni yaseChehanga was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwe clinic yeChehanga yaze ufika lapha ekhona ngiloke ngi strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example nakathesi ngiloke ngikhona silo chairman wethu u Brian Mange unguyokhona laphana I support every project ekhona ku region le ndibukane clinic yeChehanga eyakhiwayo e primary school ukuthi abantwana bengahamba i distance eseduze lomfula uThekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma projects akhona khona phane ekhaya ngobunengi sigebhile idamu lakompangana ngangena laphakathi so akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelope sizenzele ngezipho izandla sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi igeneration as we developed there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithukuthuke so ngithenga ama tractor lawa futhi ngincedisa abantu ukulima njalo la ma-tractor akasebenzi kuphela akhethe imiphakathi ukuthi khona umuntu ngoyiqembu ngisebenzela umphakathi nothi iqembu owakithi surroundings ubulilima imangwe iplum trees a whole so ke okombusazwe lapha kungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kutsho ukuthi nxa uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi
ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla kumbe iqembu elithize mina ngiyisakhamuzi sasebulilima njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla okwebandla sikubeka eceleni okwakathesi sibheke okwentuthuko iproject yekomaha farming projects lay iqonde ukuthi khona siphume kuma handouts sifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds njalo asilindelanga investors ezavela kwelinye ilizwe ukuthi izove invest esigabeni sakithi thina njengabantu njengoba sihleli kathesi ngikhuluma lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha ebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project eyakha isikolo ngikhona ku group yakokhame kuyi project eyakha i clinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libhizi lingeno eliyakhiwayo so ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngichase lapha engenelisa khona kubo makhelwane bethu ngwana laphana i clinic isiphelile isisebenza so akungeni ndawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves.
Hello ke ngomnumzana Trinos Chuma isakhamuzi sebulilima kodwa osehlala kwele Bilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba inkampani yeChicken Inn yiyo emele isebenzise amabala athi Love That Chicken. Linkampani yasaloludaba emthethwandaba isithi amabala la asesetshenziswa inkampani yeChicken Slice layo ethengisa inyama yenkukhu. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iziphathamandla zebandla lezanu PF eMutare zathatha umhlabathi obufakelwe ukulungisa ukwakha isikolo lamabhizimusi kodwa wabelwa abalandeli bebandla lezanu PF. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelethiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani kustudio 7 bona impulisayo ke lapha umdala ukhumana ngilane egoli bakwethu. Hayi engingakho namhla lapha kungale umnumzana uChabangu oserecorde ama MPs nama councillors ACCC yezwakala inkulumo yakhe ayikhulumayo. Ngoba kusisisi laphana inkinga ubandlululo lwabantu bangapha komthwakazi bayabandlululwa kakhulu. Ma ungumuntu wangapha komthwakazi kulula nje ukuthi kuthiwe ulidissidence, kulula nje ukuthi kuthiwe uyayi-tribalism, kulula ukuthi kuthiwe uyayi-terrorist. So nama kuyikuthi akekho right or wrong or akekho right, kodwa lona khonoko okwenzakalayo ku-CCC ukuthi babiza abantu ngama-dissidents kubonisa khona ukuthi akuhlalisekanga kahle, akukho right. And ngapha komthwakazi kula abawina khona kakhulu amavoti, kodwa babuya bachaphaze futhi abantu, badelele abantu. Sengathi abantu bengamsekela uChabangu, bamsekele financial and many power. Ma kusenzakala akuya recall naye uChamisa yena ngokwakhe ukuze into le iqonde, bahloniphe abantu ababavotelayo, hayi ukuthi badelele abantu.
Studio 7, siyanibona ninjani na? Hayi siyaphila thina, siyaphila impela nje. Ngibeke nje obala la ukuthi uyabona njengegwala, igwala phela vele ngeke lazibeka eqinisweni, ngeke lazibeka nje obala ukuthi khona nivele nje kubantu ukuthi hayi cha la bafethu, hayi ngiphosisile impela nje. Uyabona njengoSkangagwa, uSkangagwa unenkinga impela nje, unenkinga, uyesaba ukuvuma iqiniso, uyesaba ukuvuma iqiniso. Uyabona, you have to remember people ukuthi khona in those early 70s. Uyabona izipesha i-oil laphana, kwase kuthiwa khona ku-history laphana kwathiwa khona ZANU, kwathiwa khona Zandla forces hit the ama-oil tanks and so forth, yet it wasn't the truth. And then unkomo wasesithi wena akuqondise lento le, ngoba Zipra force are the people who hit that, uyabona, by the Rhodesian regime. Uyabona, so uyabona ukuthi khona leyo nto leyo, bengazodlala ngathi la, ngoba siyayazi le nto leyo, sithule nje siyabona. So ke uSkwangwagwa kufanele akwazi ukuthi impela uyabona use chance nenhle yokuthi avume. Ma uvuma izono zakho uyothethelelwa, alikho icala lapho. Sicela nje uavume izono zakhe, ma evume izono zakhe yonke into nje izohamba kahle. Akayeke le nto leyo yokujikajika, siyakwazi kumnandi lakhona, kanti kuzoba mnandi mo ma ngabe evume izono zakhe. Vuma izono wemfo, uzobona nje uthethelelwa. Yekela nje ukulokhu ugxile lapho.
Ninjani basakazi bethabahle, ninjani basakazi bethabahle. Hey, ngithi ukuthi ngike ngiphawule ngalo ubaba usengezo Chabangu. Ubaba lo uChabangu lo engabona ungani uyabuka, akabukwa ngitho. Ukhulile ungumuntu omdala ezinuka amakhwapha, ukhulile engazenza umntwana. Ukhulile engehlulwa ngokomuzi wakhe, umbe vele indoda ethetheyo umba ithathanga, umbe vele kana abantwana, ngisithi ula bantwana. Indlela oyenza ngayo mbondo ukuthi ula bantwana. Akabukwa, vele ngaze zami ukuzikhuluma, ikhulume ethini, zami ukucecisa, akula ngithi umuntu ombukayo, ngitho. Awubukwa wena baba, awubukwa ngitho. Lokho okwenzayo vele uzadinga ukuthi sicine sesikuthuka khona apha efoni, ungamelanga sithuke. Lokho okwenzayo lokho vele ludaka lolo lwenzayo lo. Ungehlulwa unkosikazi wakho lapho usupho ungigijimelana nezinto ongazikwanisiyo la. Hambe efela khatshana lapho.
Studio 7 siyabingelela linjani. Yazi ke amangazi ukubona ukuthi sesiphile isikhathi eside kangaka, la machegu angelangqondo. Ahlale kube lokhu edilizwa ama-opposition kuphela. Lokulwisana la wonke umuntu waseZimbabwe ozama ukufuna i-change. Into kuphela abayikwanisayo abasebehlalele kuphela embusweni. Manje umuntu usuka khona le elizweni ichaphe umngcwele siya kwelinye ilizwe, siyalwisa abantu asebasuke elizweni ukuthi bengadoyidoyi bekulelo lizwe. Ngilisala labo inxa ukuthi abekhaya ubancinjele kudala. Bawufuna beze befe ngendlala bethule ekhaya. Nangapho sebalandela phandle kwelizwe uzobavimba futhi. Ungazi ukuthi sefuna umoya yabo yini kumbe sefulani. Hayi, yazi kunzima lokhu. Kodwa-ke hhayi, abadala bathi wayezikhala kakhulu sizadabuka. Kuzaphela asithandazeni kuNkulunkulu sibone ukuthi uNkulunkulu asowezala uPF kuphela. UNkulunkulu ngowabantu bonke. Siyabonga ngumasinga nginapho kobulawa iphumu lemadokini.
Ngabe livuka njani? Ngabe livuka njani? Studio 7 lapha ngithanda ukudlulisa lo mlayezo. Ifaza ayikagqedi umsebenzi, isahamba lawo. Singalalini abantu be-TPC bathi bakurelaxa too much. Relaxa too much ifazi lezanu PF. Abantu abangalaliyo abala rest ucabanga izinto ezivele zokuchithisa. Manje sebe-recola la ama-MPs lama-councillors ifazi bonke ifazi nje sesikwazi nje esikujabulelayo ukuthi yonke into imizamo abayizamayo sesiyazi yonke ukuthi ha ungabona kusika nje igame yabo laba abantu bezandla ifazi labo. So that number triple 60 siya relaxa too much isikhohlwe ngokuthi into ukuthi ayipolitics is dangerous. That thing that akubuyele emuva into eyipolitics is dangerous. So singarelaxini ekugcineni bazarikhola yena bechampions ako azobhala incwadi ukuthi yena akusenguye okhokhelayo triple C njengalapho njengalokhu okwenzakale kubantu amagemu abo bonke iigemu zabo zokelezi hayi thembiso nalo mlayezo.
Hello-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, impi yakwele Israel icatshangelwa ukuthi ingaba isibulele abantu abafika phose inkulungwane eyodwa abagoqela izizalwane zakwele Melika. Imbiko evela kwele Israel ithi amakhulu abantu abonakale bethunjwa libutho leHamas kulabanye abayizizalwane zele Melika. Ingcwethi kwezempi zithi lokhu kuzabangela ukuthi le Melika lingenele kumpi le eqale ngomgqibelo. Kube lokutshengisela kwamaqhuku athiyeneyo asekela amacele womabili iHamas lamale Israel emadolobheni amaningi awele Melika izolo. Ingoma kaPage ehamba lo Stala B sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda wale ukuveza ukuthi wathula na incwadi yebandla le-CCC. impi esikhamuke kwele Israel esatshelwa ukuthi ngaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethelemelika selithumele umkhumbi othwala indizamchina duze lakuse Israel. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.